Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenze kanzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo $45,000 noma i-$10 noma i-$1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini. Ingavezwa bangayi kuFacebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinenkangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenze kanzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Singathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga?
Vele ngeke ukhuthaze abantu ukuthi bagcine imali ebhenki, ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. Ungahambisa nje kumbe i-$1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha khona ebhenki, kuyakuthatha ungunaphakade. Uzachitshusa-chitsha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho, ngoba sekwafa phela amabhenki. Lizwe leli libuswa kabi kakhulu, iZANU PF iqede du. Ngakho-ke kule ngozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini, kodwa-ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki. Yingakho abantu bona beze bagcina izimali ezindlini ngoba besesaba ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi. Ngakho abantu abazikhetheli-ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini. Iyalahleka imali, iyathathwa imali yibhenki, ungabe usayithola njalo.
Izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni. Ungathini ngalokho?
Yekhona kunjalo, siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi. Kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile, kanti-ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele, ngoba phela abantu bafanele bavikelwe ngamapholisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela. Nxa sekuyibo ababamba inkunzi abathathela abantu, kubonisa ingozi enkulu kakhulu. Kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni abasemandleni ukuze abantu bavikeleke. Ingozi enkulu leyo, ngoba phela amasotsha alezikhali nxa esebamba inkunzi kumisa kaba abantu. Ilizwe leli lidinga ukulungisiswa ngokuphangisa. Konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki. Politiki nxa ingazange yalungiswa, ezomnotho ngeke zilunge. Ezomnotho zingalunganga, imali kayisoziye emabhenki, inkunzi izabe ibanjwa abantu besebelwa imali zabo. Ngakho-ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo.